Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 Nhlangula 2019 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalujwane abavote izolo ukhetho lokudinga ukansila ekaDoma.
Ukwakhethi sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiye ndibona laba abafuna ukuhlangotwa kwisikhathi.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
We will charge 70% interest on issues like just a funeral haze.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe. Satshelwa ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalwa sisoke silisize.
Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa.
Wena wendlu!
The message is not like a man, it is like as what you are most. Manomundo also shall see society.
Linga Kutua Luther Rabacha, Ganya Lazocolo, Res Christu, Zonkeles Dabalesinia Lizoziswa, Kulum Sagazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi kumele amabandla ezombusazwe akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bevote njalo bengalwi ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso le ithi ikhathazwa ngokwenzakale eKaDoma Central lapho kwenziwe khona ukhetho lwe-by-election izolo lokudinga ukansila kaWard 2. IZesni ithi udlakela oluqhamuke kulelo khetho luveza ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezokhetho njalo lokuvota. Unkosikazi Sorai Chiwara we-MTC Alliance nguye unqobe kukhetho lolu lapho athole amavoti phose afika amakhulu ayisitshiyangalombili 782. Obencintisana layo ekubandla leZANU-PF uMnumzana Lloyd Nyasha Nyambo uthole amavoti afika phose amakhulu amane 381. Indawo le yayingaphansi kukamnumzana Michael Gore, umkankosikazi Chiwara. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akumangalisi ukuthi kuvote abantu abalutshwane nxa kuqhathaniswa lanyakenye kukhetho olufanayo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Charles Nyoni othi lokhu kwenziwa ikuthi abantu kabasathembi ukhetho eZimbabwe.
Ayisesendaba yama-by-election kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zasekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi ke sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abachiye ndibona laba abafuna ukuhlangotwa kwisikhathi. Abaningi kuphela kabahlelani nakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola bemile elayinini besithi bafuna ukuvota. Laba abalutshwani yibo abantu ababe lothando sibili olendaba zamaphathi abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanywana?
Kutshengisa nje ukuthi abantu sebelahleka ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abasenalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akulatho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki. Nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe nethemba kuzeki kungatshintsha sibili, but okwakathesi ngokuma kwezinto njalo nalapho esivela khona nalapho esiya khona uZulu kanakuhle mbanje njalo uyakwazi ukuthi kuvota yikuvota nje kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.
Umnumzana Charles Nyoni yingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo kulabantu abathi bamangaliswe yikubona umnumzana Nelson Chamisa, lo mnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe, bekhulumisana besesigodlweni seBhilitane eHarare. Umfanekiso wababili laba usugcwele indawo eziningi ebulenjini bokuxhumana, kulabanye abathi uChamisa bekungamelanga akhulumisane lo Moyo edilini leli. Bathi akwenzileyo kufana lokuthengisa ibandla le-MDC elithi lahluthunelwa impumelo yokhetho nyakenye ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, ukuthi achasisele uZulu ngomhlangano lo.
Hayi, asiqale ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini, kathi abanqabe ngathi kuthiwa kulo muntu osethengisile. UPresident Chamisa ule mvumo ayiphiwa yi-National Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela iy'nhlelo ze-MDC. UPresident Chamisa ule authority yokwenza akufunayo ngalolo daba, ngakho mbone ngani abantu bayaphambanise nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwinto engenzakala ngokuqala lokho. Owesibili ngokuthi uPresident Chamisa uchilo yena ngwakho ukuthi ube nomhlangano akade emenywe kuwo ngama-ambassador, kuhlanganele ama-ambassador we-Britain. Abantu labancabe bebiza abantu emhlanganweni kakakutshela ukuthi omunye uzabe khona ngubani. Ngokunjalo nxa uPresident Chamisa seqalise ama-talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho. Okwakhathesi uphumele egcekeni uyotshela abantu ukuthi ubebiziwe emhlanganweni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma lesiphathamandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili, kambe ukuthi khona kuyani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili?
Hayi, ube ngakhulumisani lesiphathamandla akukhanyanga angikwazi abantu bangabe bethatha kuphi. Ube seduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo, yikho lokho okwenzakalayo. Lokho okunye mbone ngani abantu babe sebephonga udwebe emzila lapho abathanda khona.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, sixoxelaye eseBhilitane. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana sebetshele izithunywa zikahulumende ukuthi abafisi ukusungula amabhizimusi ekhaya ngenxa yomumo omubi kwezenotho ekhaya. Intethelo yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano izolo ukukhanga abadabuka eZimbabwe ukuba bavule amabhizimusi ekhaya obuqoqwe isigodlo seZimbabwe leBotswana kabazange betshaye inja befihla umphini njengoba bakubeke sobala ukuthi kabafuni ukuyavula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yokwenzakala elizweni labo. Bathi ukuyavula amabhizimusi ekhaya kufana lokuthatha imali beyithela emgodini ongelamkhawulo. Omunye okubhizimusi ye-insurance, umnumzana Paul Chitate uthi kakaze abone ilizwe lemthetho kwezokuvula ibhizimusi elifana leZimbabwe.
We were charged 70% interest on issues like just a funeral haze.
Sake sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizimusi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintsha inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize. Ngiyalitshela kunzima ukuthi usungule ibhizimusi eZimbabwe.
It's a nightmare to do business in Zimbabwe.
Omunye okhulume emhlanganweni lo okhangela kubhizimusi lokulima uthi udaniswa imithetho ekhona eZimbabwe, ngakho ke akukhwabitheki ukuvula ibhizimusi ekhaya.
Short lived because at the end she showed us
ukuthaba kami kuqiniwe lapho ngibona okade ekhuluma lo omele uhulumende isitshengisa ibizo lomuntu oyedwa kanye lenombolo yomuntu oyedwa okumele sithintane layo. Kohle kwangitshengisa lokhu ukuthi kutsho ukuthi konke okwenzakalayo kubekwe emuntwini oyedwa nje.
Omunye njalo utshele umhlangano lo ukuthi walahlekelwa imali eningi ezama ukuthengisa amafutha ezimota. Uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi iZimbabwe ivuliwe kawuhambelani lokwenzakala elizweni.
My question to RBZ is, what guarantee
are they giving me as an investor?
Umbuzo wami kubhanga leZimbabwe ukuthi liza ngiphathisa njani njengomuntu ofuna ukuvula ibhizimusi. Ngoba kulomkambo omnyama wokutshintsha imali. Labana abantu abatshintsha imali ezitaladeni abalandleko eziningi. Okumele babe lakho nje izicathulo zokubaleka amasibe botho.
Umnumzana Stanley Ncube ongene lomhlangano uthule themba lokuthi umlayezo ophuma ebantwini uzafinyelela indlebe zikamnangakwa. Uthi okuba kuthabelayo ukuthi kulesithembiso sokuthi okunye kuzalungisa kunyanga ezisithupha ezizayo.
Kulisayo ukuthi ama-officials kahulumeni banike i-commitment ukuthi within 6 months ama-issues aqondane leZimra eborder konke kuzabe sokulungisiwe. Siyakujabulela lokho.
Uhulumende kade ethumele isiphathamandla kusuka kungatsha esijeniwe esifana lozokwethekelela i-tourism, iZimtrade, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezokulima kanye lozokwenjiwa i-mining. Unobhala kugatsha olubona ngezethekele kweleZimbabwe, umnumzana Monesu Munoda wafa uthi izikhalazo zonke zizahanjiswa kungatsha eziphathelene lalezi zikhalazo ukuze kuqale ukulungiswa lapho ungabe kuwonakele khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kweLeBotswana.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Omanje ake sizwe ezibhathelane lezabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Muzi Wandile Ndube osandukhethwa ukuba ngummeli welizwe leZimbabwe kuhlelo lweInnovation Labs Schools. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunenge mayelana lohlelo lweInnovation Labs Schools Project.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. I-Innovation Labs Schools lohlelo oluqaliswe yisizalwane saseBelgium umbalisi uCohen Timas encedisana lesizalwane sase-America esifundo esikhangele ngezezinyamazana lezemvelo uDr. Jane Goodall. Laba ababili basungule uhlelo lwe-Innovation Lab Schools bekhangelele ukuthi bafundise abantwana besikolo ngama-Sustainable Development Goals. Lapho okuzabe kufundiswa khona abantwana ama-Sustainable Development Goals agoqela ukuthi singalwisana kanjani nendlala, sifundisane ukuthi siphile kahle kanjani okuthiwa yi-good health and well-being, njalo sincedisane ekufundiseneni labantwana ukuthi babe lokufunda okulohlonzi oluphezulu okuthiwa yi-quality education, lokuncedisana ukuthi abantu abesifazana bathole amathuba afananayo kumbe emsebenzini lendaweni ezijiyeniyo. Uhlelo lwe-Innovation Lab Schools jonge ukuthi lukhuthaze abafundi ukuthi baqakathekise izifundo ze-science, technology, engineering, arts and maths engakuthi yi-STEAM. Sikhanele ukuthi sibe labantwana abafundela i-science, sibe labodokotela ngenxa yokuthi sebefunde ama-subjects agoqela o-biology, physics, labo-chemistry, sibe labantwana abazaqhubekisa phambili ukwanda kolwazi lwe-technology, benelise ukusebenzisa amakhompyutha, benelise lokusebenzisa ubulembu i-internet, sibe labantwana abazafundela engineering bakhangele ezamagetsi.
Dube, ngiyebale ebulenjini bokuxhumana ukuthi likhangela ukusebenzisa ama-SDG. Awusichasisele ngamafishane ukuthi nxa sixoxisana ngama-SDG sixoxisana ngani?
Nxa sikhuluma ngama-Sustainable Development Goals sikhuluma ngenhlelo eziphathisa abantu ukuthi baphathiseke okwesikhathi eside, kungabi yilutho oluzabancedisa khonapho nje luhle liphelele khonapho. Nxa sikhangele ngokuthi kuphathisa njani ekuthuthukiseni kwabafundi, sikhangele ukuthi abafundi nxa sebefunde la ama sustainable development goals baphathise ukuthola uhlonzi lwezemfundo ukuthi labo abenelisayo abaphiweyo academically benelise ukuthi bengaqeda esikolo benelise ukuthi baqhubeke phambili ngemfundo yabo bengaqhubeka ngemfundo yabo sibe labantu abakhalipileyo abazenza ukuthi bakhe imisebenzi bakabe ngabantu abaziqhatshayo.
Njengoba usukhethwe ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lolu, ubona ngani uzasebenzisa isikhundla sakho kanjani?
Ngikhangelele ukuthi ngisebenze labantu abatsha, labafundi, ukuthi baxhumane labakwamanye amazwe, bafundisane ngeze-science, technology, engineering, maths, le-arts, kuthi lokho abaye bekufundile kwamanye amazwe bakusebenze lapha elizweni. Ngikhangelele ukuthi kube lamathuba okuthi abantwana balapha eZimbabwe bavakatshile kwamanye amazwe bayebona ukuthi baphila njani, bafunde ngolwazi abalalo ukuthi nxa sebefundile baphenduke bazokwabela abanye bathuthukise ilizwe lethu leZimbabwe.
Hayi Moses, kuzwile kahle. Gqiba uhlelo utshela uzulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lohlelo lolu kumele bayephi?
Abafisa ukuxhumana lathi sikhona ebulenjini, iwebsite yethu www.innovationsdglab.com. Ngiyabonga, libe lelanga elihle.
Hayi siyabonga mnumzana. Lapho uzulukandaba besixoxa lo mnumzana Muziwandile Dube ongisakhulayo osanda ukukhethwa ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lwe-Innovation Lab Schools. Amhlophe Butazi, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe okwamanje ke wothi sizwe untungameli Nkomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalutshwane nje. Sizabala ivesi ka-1-4 bale-ke ku-19 kusiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe, zizintandane asinababa, omame banjengabafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19. Wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezukulwaneni ngezukulwane, usikhohlelwane kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya. Yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu, nako konke silako kusengokwethu ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yise. Uthi omama sebefana labafelokazi, impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo umuntu ongelayise impilo elikhulu enzima kakhulu aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungaphi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi nasikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizwe inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutywa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngoba nanxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka siza kwenzani ngempilo zethu lezo ezilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwaneni ngezulwane yasipheli umusa nothando lukaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade athi uJeremiya Nkulunkulu sibuyisele kuwe siya kubuya laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukubanze badubeke ungakanani bazibone ubuntandane bazibone ukuswela ingabe yini abayiswelayo bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buyanini kimbantu abami uza kusamukela le nhlupho zethu uNkulunkulu angasikhohlwa uNkulunkulu asinike amandla uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona ngoba kuthi lapha ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe sicela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa angasithiyi angasiklateli kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane bazalwana abathandekayo ikhemba yalihlale kithi ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawedluli
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke baba thixo ngobunjalo izolo nanamhlanje naphakade uyayazi impilo yethu uyakwazi ukuswela kwethu uyakwazi ukudubeka kwethu uyazazi izoloyiso zethu sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu okuthola ahlale lathi ngamonye ngamonye sicela manje uzobona phakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyazibongela lami lapho-ke babankomo labalaleli
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla
siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwezemidlalo iqembu le-Dynamos libe ngutshiki lobhanqa lelemanika Diamonds emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumelo yeminye imidlalo. Tel 1-0 Black Rhinos 2. Wange 1 Triangle United 2. Mushowane Stars 1 Bulawayo Chiefs 2. Ye kumenjalo ke kwezemidlalo. Ye ke sesingena kwezamasiko. Ubulelani lophengula Khumalo wakhethwa umdeni wakokhumalo ukuthi athathe ubukhosi benkosi ulophengula kamzilikazi kamatshobana Khumalo. Izolo uqhube imbizo yabadabuka kwele Zimbabwe eJohannesburg kwele South Africa lapho azethule khona okwakuqala. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngamafutshane.
Nangamabutho enkosi ubulelani lobhengula Khumalo abehuba ehaya lokusina ngesikhathi efika eBerea Park lapho aqube khona umhlangano wakhe lozulu.
Wena wenzo
Ana
Ubulelando pengla kumalo utshela umbuthano lo ukuthi njengenkosi yabo uzenza konke ukuvikela umthwakazi kukho konke okuhlupa uZulu.
I-message enonikeza abantu bakithi zilandile. Bazi ukuthi banenkosi. Banomuntu ozohlanganisa isizwe sangakithi. Banomuntu ozobavikela kwizinto eziningi ezenzekayo. Ukuhlanganisa abantu sibe yimbumba, sibe yingxenye yenkinga zabantu bakithi.
Uthe kusemqoka kuye ngamaqhinga okuphucula umthwakazi ukuze kuqedwe indlala ukusweleka kwemisebenzi lezinye izinto ezihlupha okwamanje.
Sizokusa amahlelo ukuthi silwele indaba yabantu bakithi on a day to day basis. Silale indaba yethu kunivikela. Sifuna ukuphuhlisa isizwe sakithi at every level, be it from agricultural to ukuthi abantu bathole amagesi. Namanje ngisebenza ne-UN ukuthi sibe nama-projects on the ground, be it solar, be it renewable energies nje in general, ukuthi abantu babe nogesi emakhaya. A basic need like water as well.
Induna indaba zinduna uNhlanhla Mangwe ndiweni layo bekona kulumbuthano nobanje inkulumo zakhe emavingeni adluleyo zimlethele udlakela lobathile bandleni lezanu PF zaqubula amahlebezo ukuthi kungenzeka suswe kulesi sikhundla. UNdiweni uthi akekho umuntu ozombala umlomo nxa sekufike endabeni zokulwela umthwakazi.
Libona ngani siyadala yini? Libona ngani izinto zilula yini? Makhosikazi, nxa ubaba engavuki elele ethebhuqa kuthutsha ingozi leyi, ake limphahlele nje kancane, limvuse kancane.
Umnumzana Junior Ngwenya ovela amaphisa ngomunye wamakhulu abantu abebethabe bemazite ngokubona inkosi uNobhengula.
Ngizizwa ngile dlabuzane kakhulu inkosi engalophi okanjube okanobhengula iqanda lengonya elafukanyela ekholoni lize lavela lamtethe ebantwini balo sikusina hhayi onke umthwakazi awusondele nasi inkosi yena ifikile asipheni amandla lokuyisekela kukhokho ekwenzayo yonke imizamo eyenzayo.
Kodwa-ke abanye bathi balokhu belo mbuzo ukuthi kahle kahle yiphi inkosi yoqobo komthwakazi njengoba bakhona abanye labo abalesicoco esifanayo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedictine Nhlapho.
Ngakuhlukani wothi sikhangele ngamafutshane indaba ezikhokhela namhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukhansela edolobheni leKadoma. Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala ekwele Botswana bathi kasikafiki isikhathi sokuvula amabhizimusi ekhaya. Inkosi uBulelani Nobhengula kamzilikazi Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamanje olivalelisayo ngokhips tube. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.